Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bonamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 kuZivandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Makomborero Harosevishe, ukhululwe namhla entolongweni.
Amapolisa akahlukumeza abantu nje esebenzisa indaba ze-COVID ukuza ama-mask, but babonke wonke umuntu begqoke imask, yikho-ke kube nzima ukuthi bebe nabantu abazabahlukumeza besiya phambili.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe eMathabeleland South, njalo uthi kufanele kube lesisombululo ngalolu daba.
Sizokulahlekelwa, silahlekelwe kangaka abantu bakithi bengala macala. Khane sikekwenziwa supu kuyini khonoku? Hayi khona mani le nhlamba le.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Makomborero Harosevishe, ukhululwe namhla entolongweni ngemva kokubika okwenyanga eziyisitshiyagalolunye kulandela icala eletheswa elokuthomba izisebenzi zenkampani ye-Impala Car Rentals. Wetheswa amanye njalo amacala, njalo wake wakhululwa ngesibambiso sebheyili ukuthi athoniswe engekho entolongweni, kodwa kasaphumanga ngoba umanje waphikisa leso isinqumo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Gift Siziba, uthi kube lengxaki ezithile ezibangele ukuthi engakhululwa izolo njengokunquma komthethwandaba, njalo amapholisa ake ethusela abantu abakade behlabela begida belindele ukuthi akhululwe. Asizweni ingxoxo esiqhubela umnumzana Siziba besalindele ukuthi umnumzana Harosevishe akhululwe.
Abachawi movement for democratic change, la mayuta cheneo, la badala, Harare remand prison, lapho kufaneleke Makumbara Harosevishe epiwe inkululeko yakhe ngemva kokuphiwa ibheu ye-High Court of Zimbabwe onge izolo. In the past 24 hours ukuthi bakhipha-ke izinto ezijeneyo, bekhipha ukuthi kulamaphepha ashotayo, kulabanye abameleleyo, so kulokhu kubuya-ke ama-research ajeneyo ayiyo angathi esibona ngani ayenzwe deliberately ukuthi bemphuzise ukubana-ke ekwanise ukuhlanganela le muli yakhe nabantu bonke abameleleyo.
Sizwa kuthiwa kule mota ezike zathutsha ezama socha kumbe ezamapholisa, kwenzakaleni?
Ye, kungene imota ezimbili eprison emaphuma agcwele riot le Ford Ranger yamapholisa ezivukile ezapaka lapho e-one yakho nilokhu ikhona ekukhangelela ukuthi-ke bayenzela ukuthi bebona ukuthi uMakomborero Harosevishe uyaphuma engakwanisi ehlanganele labantu abameleleyo. Cabangela ukuthi yinjongo bebuye lamapholisa njalo bezama ukuthi bethusele abantu ukuthi besuke lapha ekhothini asitshela abantu wonke kulilungelo lethu bana silapha similele uMakomborero Harosevishe ngoba ngomunye wethu. Akula mthetho ongasiyalisa, sigqoka amamask sezimoteni zethu simelele ukuthi uMakomborero Harosevishe po.
Kodwa amapholisa ake akhathazana labantu yini?
Amapholisa ake ahlukumeza abantu nje esebenzisa indaba ze-COVID ukuza amamask, but babonke wonke umuntu begqoke imask, yikho-ke kube nzima ukuthi bebe labantu abazabahlukumeza besiya phambili.
Isikhathi sonke lesi kuyini abantu abakwenzayo?
Abanye bayahlabela, abanye bahlezi, abanye bayenza ama-interview, abanye bayaxoxa, kodwa wonke umuntu melele ukuthi uMakomborero Harosevishe ephume bamyamukele ngendlela ephakemele. Amagqwetha besekhothi asephendile vele emagistrate, kodwa la maphepha asengene phakathi yibo ke ngisikhangelela ukuthi sebelungisa phakathi ukuthi ephume.
Kuyini elikuthola ngelinye lelunga lebandla lenu umnumzana John Mopanduki obikwa ethunjiwe?
Akakabonakali, kodwa-ke sithume-ke ithimu yethu ye-warfare leligawu emashingo ukuze sikhulume ngesiqiniseko esipheleleyo ngemva kwalokhu siza isho i-statement njenge-MDC Communication nxa sesiqiniseko njengoba sithume abakhulu bethu ukuyenzela ukuthi kube le-ascertaint ukuthi kuhambe njani njalo isimo sime njani ukuyenzela ukuthi singabi loku kodwa esikucabangelayo.
Okwakathesi abakaphenduki, njalo kuyini elikutholayo?
And esimfoneleyo ukhulume ukuthi kakatholakali yiwo official information esilayo ukuthi uthunjwe izolo kakatholakali kuze kube namhlanje.
Lowo ngumnumzana Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxe naye eseHarare. Kusenjalo amapolisa emanyene lekhansile eHarare adilize izakhiwo zabathengisa emkambo wembare. Njalo abaxotsha kulindawo abathengisa kulindawo batshele iStudio 7 ukuthi amapolisa abajumile njalo bakhathazekile ngalesi sehlakalo ngoba bethembe ukuthengisa ngendlela yokuziphilisa lemndeni yabo. Umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Sibangilizwe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalago eMathebeleland South lapho kubikwa kulabantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi baphoselwa emigodini. UMnumzana Nkomo oyethekelele lindawo ekuseni uthi kufanele kube lesi sombululo ngodaba lweGugurawundi. Asizweni amazwi asithumele wona.
Sabona sithandekile, salubonani balaleli. Sengivele eBhalakwe. Into eyenzakala eBhalakwe into elihlazo kakhulu, into embi enyanyekayo, into eyinhlamba esizweni seZimbabwe, into eyinhlamba ebantwini besiNdebeleni, into eyokudelela. Kubuhlungu kakhulu into eyenzakale laphana. Bekusakhitshwa amatshe ntshontshwa laphana, amatshe lawa awesikhumbuzo. Lo bethatha sibazi lokuthi ngubani. Sisathi kumbe. Manje-ke lamuhla kuhambe kwaya borwa ngemichina yekompresa kwafakwa okudubukayo amadarameter ukuthi kuhle kudubuke kube zimvuthu. Okufakwe khathesi akulamaviki mangaki lifakiwe lelo litshe elokuhlonipha abantu, elokukhumbula abantu bakwethu ababulawa bebulawa liGugurawundi. Kubuhlungu kakhulu into engiyibone laphana lamuhla. Udaba lweGugurawundi lolo khathesi ke kukhanya sokugolomba abantu ukuthi ngalesi sokudutshulwa ngamahola ilitshe lesikhumbuzo. Sokuluqalo sibili olukhulu ukuthi uzangenzani wena muntu. Kubuhlungu kakhulu, angikwazi ukuthi amagama, ngiyaswela amagama okukhuluma into engiyibone laphana. Kodwa-ke ngitshone khonaphana ilanga lonke khonaphana lapho okonakale khona. One, ngikhalela abantu bakithi ababulawelwa khonaphana. Two, ngithile ukuthi ngibone lawo magwala ayenza lezi zinto ngobusuku ukuthi kambe angasondela eduze yini, sibonane, sikhulumisane, sikhulume esikukhulumayo. Ngoba ukukhuluma sizakhuluma, asoke simele ukuzithule njengabo mangoyi besitolo sichumile njengabo ngosto. Sizakhuluma ngoba kubi lokho okwenzakalayo, akusiyo nto okumele ukuthi ngabe yenzakala phakathi kwethu. Sizame ukukhalela abantu bakwethu ababulawa kabuhlungu okwathiwa ngamahuhu. Sibulawa kubulawelwa abantu, izaphu ibulawelwa abantu, abantu bafe egameni lezaphu, abantu bafe egameni lezibra, abantu bafe egameni likankomo umkhokheli wezaphu. Lamhla kwenziwa khonoku nxa sithi siyahlonipha abantu, sithi siziduduze. Abantu bathela isawuto phezu kwezilonda ezivulekileyo, izilonda ezifresh. Umuntu uthethe inkalakatha yesipikiri esiyi-6 inches esabethela uJesu, wabethela enhliziyweni zabantu lamhla, ubethela isipikiri enhliziyweni zethu. Sibuhlungu, sibuhlungu into eyenzakalayo. Kukhanya njalo akula muntu olendaba lakho abasemthethweni, akula muntu olendaba lakho, akula muntu o-investigator. Ngokuthi sizakhuluma, asoke sihlebe sibe lokhu sichumile, sithule, sikhangile, ngoba sifuna ijustice. Sifuna ijustice kambe sone okunganani elizweni leli ukuthi size senze into ezinje. So khathesi-ke sesifuna ijustice, sesidemanda ijustice for Gugurawundi. Siyayifuna, sifuna abantu kukhulunywe, kwazakale ukuthi abantu babebulawelwane, kwazakale ukuthi omama babedlongula, bedlongulelwane, omama babedatshulwa iziso, abantu omama bazithele bedatshulwa iziso ukuthi bathwele ama-dissident. Into bani ihlazwe lingaka? Hayi, sesizwele bantu, sesidiniwe. Abantu abake behlonipha umhlaba, behlonipha abanye abantu, kungabi nje so. Yikho okwenzakeleyo lamhla. Ngihambile ngayazibonela-ke ukuthi kathi kuhambe kwathini eBhalakwe. Kuyenyanyeka lokuyana, kuyesabeka. Luqalo olunzima, yikudinga inkulumo sibili ukuthi abantu sikhulume. Njalo sizakhuluma, asisenathula, sesizakhuluma. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi kaMnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, asithumele wona lapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni ezek ibikwa isithi izafundisa abantu ngokhetho, ilungise ugwalo loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota, njalo inikeze imvumo intatheli izindaba labahlola ukuqhutshwa kokhetho ngendlela yokulungiselela ukhetho luka-2023. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi kule ngxaki eziningi ezinqabela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota, njalo zithemba imizamo yezek izaphathisa. asizweni ingxoxo esiqhubela umnumzana ngosikhona dibithi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 ngalolu daba.
Ingxaki eziningi, ingxaki ezikhona ezokuthi abantu abasha asingasibathi ngama-first time voters abaningi emakhaya abalama-ID. Njalo kube lesikhathi sokuthi bekuthiwe bethatha ama-ID ungakabhali imhloliso ye-olevu yezimseki. But konke konkana kube lama-delays. Kwezinye izikhathi ama-offices ezekho uthole sivaliwe enkaya, kuthiwe kuyafuma igeta kuthweni. Konkana yikade kusenza ukuthi uhlelo lwethu lungahambi kuthi izeki ibikhulume sikhulumisane laye babethe baza lama outreach. So ama outreach lana besikhayelele kakhulu ukuthi sisebenze kakhulu ngaleso sikhathi. Kuba nzima kakhulu ukuthi sizathi ukuxoxisana lezexpor ukuthi kungenziwani ukuthi uhlelo lolu decentralize usetshenzwe ngcono.
Lisebenza kuziphi isigaba zelizwe njalo iziphi ezinye ingxaki elibhekana lazo?
Thina sisebenza ku emat north lase emat south lakobulawayo ku 3 provinces zona lezi. Njalo si as a coalition singama organizers ayi 25 ama society organizers asebenza kuma communities ona la ayingwaqambileyo. So sikhangelela ukuthi nxa sithi voter registration asikhangeleli kubulawayo kuphela, so sikhuluma konke eMatoko, Victoria Falls, eGwanda, indawo zonke nje ezisemathebeleni. So zabe zizama ukuthi sincedise abantu abatsha especially ama first time sibathi ngama first time voters, sibanike imfundiso ukuthi ukuvota kunceda ngani, kuqakatheke njani. Asiwakhe ethe ukuthi bavoteleni kodwa sifisa ukuthi kube le active citizen ngesikhiwo ukuthi abantu bethathele phezulu ukuthi bakhethe inkokheli ezingaba phatha ezingaba leader kuma communities awo.
Lo umnumzana Nkosikhona Dibidi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 esixoxelayo ekobulawayo. Ngesizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owaye ngumlingisi wele Melika njalo engusaziwayo uSidney Poitier obhubhe izolo eleminyaka eziyisishiyagalolunyelane i-94 wazalelwa eMiami njalo abazali bakhe babelima amatamatisi kwele Bahamas. Wemukela izicoco eziningi njalo ayesebenza labo bathi babemthanda ngoba wayengumuntu osebenzeka layo lula. Amapolisa e-Albania asebenzise intuthu ehitshayo ukuchitha-chitha ixuku labantu ebelitshengisela namuhla kulelo lizwe. Kulimale ipolisa elilodwa nomunye obetshengisela, kwabotshwa abaningi. Izakhamizi esabelweni seMathebeleland South zithi zifuna kube lombuso wezabelo ozathuthukisa izigaba zabo ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi zifisa ukuthi uhulumende asungule umbuso wezabelo kuwonalo umnyaka ukuze kube le ntuthuko ezigabeni zabo. Nangumnumzana Zwelithini Kabulo Westezi eGwanda North.
Ngikhangelele intuthuko yezabelo, ngikhangelele ukuthi uhulumende kakathi pay particular attention sibili kwintuthuko yezabelo ikakhulu esigabeni sezemgwaqo. Mgwaqo wethu maybe kakhulu uhulumende kakalungisa ihlupho lwamanzi, asilungisele amadamu, asifakele amabhoholi abantu beneliswe ukufinyelela amanzi bengahluphekanga. Ye uhulumende kakasilungisele njalo uhlupho lokuxhumana emkhathini i-intanethi. Sikhangelele ukuthi-ke abantu beneliswe ukuthi baxhumane kwe-intanethi ukwenzela ukuthi lalaba funda ezikolo benelise ukuthi bathole izifundo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Ezra Wadenga wegungwe kwa-Tov eGwanda South othi ukhulumende kusamela thatha amanyathelo ngalolu daba.
I-devolution iletha intuthuko enkulu kakhulu emaphandleni ezabelweni, yiyo engasilethela ukuthi ku ground lapha uthola ukuthi silama dams, silama roads, bridges, clinics. Konke lokhu ngikhuluma kwakathesi vele kumile, akulalutho oluhambayo. But wakathesi hatshi, no implementation, kuyakhulunywa nje. Mina kuground lapha engikhona angayiboni, ngizathi vele kayikho, imelele as of yesterday.
Osakhulayo mnumzana Constantine Mpofu eMabhiza eMatobo uthi balulindele ngamehlo abomvu uhlelo lombuso wezabelo.
Khangelela ukuthi khona amandla awe-local governance aye ebantwini ukuthi benelise ukuphatheka ezinhlelweni zikahulumende, njalo bathatha amanyathelo akulungisa izinto eziqondane lezigaba zabo. Njengabahlali basemaTobo district, siphiwe amandla akuphatha lokuzenzela inhlelo zontuthuko sisebenzisa umnotho esilawo udistrict yethu. Sikhangela ukuthi nxa sikhuluma nge-devolution sibe lolwazi ngokuthi sithola ingxenye enganani kumnotho welizwe kanye lalowo osezigabeni zethu.
Umnumzana Ntando Ndlela oyifilabhosi oyisikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ezansi emandebeleni uthi urhulumente kazimiselanga ukusungula umbuso wezabelo.
Udonsa inyawo kukarhulumente ukuthi ayimplimente kumbe ayenze yenzakale i-devolution kutshengisa ukuthi vele kayifuni. Urhulumente lo wezanu PF wayevele efoswe ngumumo, wayefoswe i-MDC eyayingxenye kahulumende ngaleso sikhathi ukuba i-MDC yatshengisa ukuba ayisozivume i-constitution engela-devolution. Kodwa izanu PF yinto esibile ngekho engqondweni yabo, into engekho enhliziyweni yabo, into ye-devolution. Iinkangelelo zethu ziyabe zikhona kodwa siyazi ngeqiniso ukuba akulanda ukhulumende wezanu PF azayenza ngoba i-devolution ivele kayifuni.
Kodwa unkosikazi Sipho Mkoni ongumeli wedalela ephalamende uthi kulo mthetho abasawulungisisa ukuze kusungule umbuso wezabelo ngokugcweleyo.
Isizathu why i-devolution ingakabi khona yikuthi isamelele i-Act of Parliament. Ngamafitshane i-Act of Parliament le iyeza kusho ukuthi kufanele i-devolution iqhutshwe kanjani ezigabeni ezishiyeneyo. So ngokunjalo nje ngilethemba lokuthi lo nyaka nje umnyaka usuqalisile sizabona ukuphutshiswa kwayo i-Act of Parliament eyiyo etsho ukuthi khona kufanele kusetshenzwe kanjani ngezigaba ngezigaba.
Kusenjalo iningi lezakhamizi ezaphiwa inhlanelo yohlelo lukarhulumente lukagatshompo zikhala izimathonsi ngemva kokusebenzela ize. Iningi lithi enye inhlanelo elayiphiwayo kayimilanga osekudala ukuthi betshale kutsha. Nangunkosikazi Janet Nkala.
Asakhangelanga isivune besisikhangelele sithi ngoba usinikele inhlanyelo kathi inhlanyelo yakhona futhi kayisasebenzanga lutho. Ayimili sesibe sacupha eziphaleni sahlangela naloko kade silawo omdala okukhanya ukuthi asoze kuhambe kuhle. Izulu liyana sibili kuhle kakhulu kodwa kuzasihluphe esivuneni lapho ngoba sihlangele umombo ongahlolwanga, hlangele engakhethekanga.
Lanxa kunjalo iningi lithi likhangelele isivuno esingcono lonyaka izulu lingaqhubeka lisina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani zokandaba? Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Greta Bodloza Sibanda. Sihlaziya udaba lokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngombimbitho wonalo umnyaka. Njengoba sekukhulunyiwe ukubana ukhetho lwama-by election lwenziwa kona lo umnyaka kunyanga izilutshwane ezilandelayo, wena ubona njani inyathelo elithwethwe nguhulumende leli? Liza ngesikhathi esifaneleyo na kumbe linyathelo elalimele lithathwe kunyanga ezedluleyo ezimbalwa?
Sesizwile ukuthi uhulumende ungathi upresident usebizele ukuthi kuza kuba lokhetho lokugcwalisa izikhexe lezi ezasalayo ngokufa kwabantu langala okuthiwa ngama recalls and so on. Mina ukubona kwami ngibona sengathi hayi vele lolu khetho lolukade ngwamelanga ukuthi labe vele lwenziwe ngoba luyindlela nje kuphela eyokuqeda imali emveni kokubana thina singelayo imali. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi abantu bepolitiki ngabantu okunzima ukuthi bakhangele abantu kodwa bakhangela bona kuphela. Ikakhulukazi kathe sisibheke ukuthi khona phela siya kwi-election eka-2023 eyona futhi enye eza kudliza imali ezilenge kakhulu. So kuyangimangalisa nje nxa ngibona ama-opposition parties ejabula kangaka ngoba yababona la kuyuzi bajabula abantu bona bazinikele. Uyazi ususuka sumangala-ke ukuthi kathi kambe ukhetho luyi-priority yini lolu ikakhulukazi sibheke ukuthi khona umnyaka ozayo uvele kulokhetho olukhulu.
Manje wena nxa ukhangele ukwenzakalayo ikakhulu sikhangele ubhubhane lweCOVID-19, ubona ungani impumela ingahamba njani? Kungagcina na kusiba lomthelela wempumela khona lokho okwenziwa lubhubhane lweCOVID-19?
Okubuhlungu yikho khona oku ukuthi wena kathesi njalo futhi sibhekane lesikhathi esibi esobhubhane. Kathesi lezikolo lazo zivaliwe, abantwana kabayi ezikolo. Kathesi bese sibhekana njalo lokuthi sokumele siye kuma-elections. Kathesi sokuzoqala ukwenziwa amarali, kwenziwe yonke lento. Linto le ngibona iza kuba lomthelela onzima kakhulu. Njalo futhi ngibona abantu abaningi bangasoze baye vota ngoba befuna ukuzivikela kakhulukazi kubhubhane lona lesibhekane nalo. So impumela yalolu khetho lolu ibona sengathi ayisoze ihambe kahle xa isithi ngikhangele, ngoba kayisoze ithi reflect intando yabantu. Ngoba umuntu kathesi ukuthi ayekuma ayivota ame ku-queue esazi ukuthi khona kulo bhubhane, bona ngani bazabalutshwana abantu abazazinikela kakhulu ukuthi bahambe bayekuma beriska bezibeke ngozini eyobhubhane. Pho ngalokho kusho ukuthi khona impumela yakhona ayisoze ibe impumela ezanceda uZulu omnene ngendaba yokuthola abantu besesabela impilo zabo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu mthakazi omuhle, ngibonge kakhulu nawe msakazi owe-Studio 7. Ngibonge le-Studio 7 njalo esinika amathuba onala okuthi sibe siloke sikhuluma sihlaziya lapha nalapha. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Spanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami Chris Gande Lilali. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Corinne Nkosi Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa. Kulandela uhambo lwabo eMlondolozi lapho abanikeza abesifazana abafikayo ejele yeMlondolozi izipho ezibalisa impahla zokugcika nxa besemfuleni, izixobho, amakha lokunye.
Okay, okokuqala indawo esaya kuyo ithiwa yiMlondolozi Special Institute and Female Prison. Isizathu esenza ukuthi siye lapho ikuthi kwakufanele ukuthi siye kwesinye sezikolo zeFilabusi. Kwasho ukuthi ilogistic yakhona isithathela isikhathi. And then i-student leso esafunda lapho emahole eFilabusi wase decide ukuthi ay, since kusehlile isikolo ngicela amaphethi asiwe eKame Prison. Ingakho sagcina siphumele isinqumo sokuthi siwase eMlondolozi. Kuthiwa yiMlondolozi Special Institute and Female Prison. Bajabula kakhulu. Abanye babo they were so emotional ngezipho abazitholayo. Bakhala betsho bethi kuyasilela. Ekuthini baphume ngikhumbula ngibuza u-prison warder ngoba ngathola belama-inform a-different. Kulabagqoke i-yellow, kulabagqoke i-green. Ngabuza ukuthi umehluko kuyini. Wathi u-prison warder laba bagqoke i-yellow ngase begwetshiwe. Abagqoke i-green ngabangakagwetshwa labagula ngengqondo. Babahlangene ku-green. And then ngathola isikhathi sokukhuluma noyedwa umntwana owathi uphuma esilobela. Anzange imbuzo okutheni, ngambuza kuphela ukuthi njengoba yena ela esegwetshiwe uselesikhathi esinganani. Wathi usela 5 years, wagwetshwa 12 years. Ngase ngibuza ukuthi uzazihlala zonke i-12 years kumbe nge-6 years uyaphuma.
wathi i-12 years uzazihlala zonke khona ena 5 years. Kukhona abalabantwana abancane. Ngesikhathi sifika sathola umunye ukuthi awuqeda ukubeletha. Asisambonanga ngoba bese ngikhona bemlanda babelinde i-transport yokuthi bamlande se-discharge uqeda ukubeletha belethela khona phejele. Ukuthi singasho ukuthi ama conditions awokuhlala hayi sabe sikamba manga. Bazanga singene ndawo. Safika la sabanikela khona amaphethi kuba yikubonikeza lawo maphethi ne-toiletry. Ngoba labo abalabantwana abancane sabanikeza more. Na ma e-toilet sabanikeza ama first clothes nga 2-2 instead of 1-1 ukuthenya ngomntwana enyingi yakhe. I'm sure there were 2 if not 3 abebelabantwana abancane and then lalo obeqeda ukubeletha.
Laba le 2 bayini lokubona ukuthi bahleze njani abesifazana.
Okay, asizange saba le 2 basilokuthi sibone amasel wabo labahlala khona. Ngoba sathi sifika sathola vele sebekhitshelwe phandle egcekeni nje liphandle. So azanga sakwazi ukubona ukuthi bahlala njani kuphi kanjani but into esayibonayo labo o prison warder abaze basicela yona ukuthi nxa sikwanisa sibadingele into zokugqoka enyaweni akukhathalekile ukuthi ngusize bani as long be lento zokugqoka enyaweni ngoba abanye bahamba ngenyawo
ukungani kwehlula ukuthi liye eFilabosi esikolo kuhlala kulengxaki eziningi yini nxa lizama ukunikeza abantu izipholezi njalo sesikhangela phambili liyaqhubeka yini ngomsebenzi lo
isizathu esenza ukuthi sehluleke ukuya emahole esikolo esisefilabosi kwaba ukuthi uheadmaster wathi angeke yena asinike imvumo naye kumele acele imvumo ku Department of Education saya ke ku Department of Education leyo in fact waya yena u headmaster ngencwadi esasizibhalile uthe eqeda lapho waphenda wasinikeza ama contact details wabo labo abe Department of Education yasemahole from there kwaba ukuthi they'll get back to us that was December 2020 kwaze kwafika omunye u December oka 2021 nxa lokho sibuza ukuthi sivumelekile yini kulokho nje kuthiwe we will get back to you yebo sinokuba nayo iproblem efanayo kodwa hayi kangako ngoba so far emahole bese kusenzeka okwesibili okwakuqala kwenzeka sisiya kwesinye isikolo sesilobela lapho esathunyelwa khona eDepartment of Health kuthiwa amaphedzi kumele ayo testwa eDepartment of Health Stes fika ku health ngenhlanhla sasivele silapho personally e province. I health yathi ayingendawo into ye Department of Education. Saviele education but if that's the case kusho ukuthi into ye Department of Social Welfare. Saya e Social Welfare bafika nakhona but abangendawo into ye education. Saviele education i education yasibisa la back ku health. Yathi lezi zinto zihlanganisa i health. I health has to test ukuthi lezi zinto esizinikeza abantwana soze zibe nama effects na kusasa. Kwagcina ke sokuyindaba yokuthi sokumele kuyo approve district officer u district health officer in which kusekhwekhwe kula esacina siye khona but vele kwasokulate ngoba leyo mzinto sase siziphethe in which I think kwakube ne miscommunication between u headmaster ne department nathi so thina savele sahamba sesithwele izinto zabantwana and which saqeda 2 days siloko sizula sithwele lawo maphedzi ukuthi sinike abantwana besikolo but at the end sagcina sibaphile sizobe siloko sizama sifesana nalawo ma challenges esizadibana nawo makwehlule ukuthi siye ezikolo sizazama ngezinye indlela kodwa kunikeza abantu abadinga usizo lwethu ngalawo maphedzi noma ngani abakudingayo kakhulu omama asoze siyekele
leyo bekuyingxoxolo inkosikazi Corinne Nkosi Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeZim eMbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela isiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzevishe ukhululwe namhla entolongweni ngemva kokubika kwenyanga ezisichiya galolunye Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe eMathabeleland South lapho kubikwa kulabantu ababulawa ngesikhathi seGugu Round baphoselwa emgodini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha.